Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 uNhlola nje 2024 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu basemathebeleland ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo.
Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye le-Blue Movement ayiwo wodwa abonakala ebantwini.
Loba ubaba unkomo engathatha inyoka bayibukeze ngamaflawuzi ayigaxa amaflawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iinyoka ithwele iphoyisen.
Isikhalazo leso sikancube kukhomba sobala ukuthi hayi abana ama-supporters.
Bakhathazekile abanye abantu eZimbabwe ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Salethulela ezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye lehlanganiso yeBlue Movement kuyiwo wodwa abonakala ebantwini. Amanye anyamalala kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kwenzakalani kumabandla la? Xoxe ngodaba lolu lonkosikazi Zanele Mgoni, umholo weMayibu yePeople's Party.
Abantu basemathebeleland ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo. Akusikho ukuthi lamanye amaqembu athulile akhona kodwa iZANU njengoba iyiliqembu elibusayo kodwa sisisi sibonakala kuyiliqembu elikhulu eliphikisayo kuwonke. So abantu abaningi babeke ithemba kuyo isisi yikho uzwa noma ngesikhathi sokuvota bethi asibambane nini sikhiphe nini iZANU kodwa bese kucaca ukuthi sibhoda ndawonye sisazoyibhoda lento uJesu azabuye ngoba ayikho isisi ezokhiphizana. Siyayibona inkinga ebhekane nazo, inkinga ezikhona ngaphakathi kwawo. Kodwa abantu bakithi bengabeka ithemba beseke amaqemba kubo, ngicabanga ukuthi uzoba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Ye, kodwa okuhluphayo ukuthi labe lithule zwi lizephonga ukuthi thutshu zokwesikhathi sokhetho. Kathesi abaningi bathule kwenziwa kwini kolokho?
Angicabanga ukuthi kusuka kusekuthuleni babuthi ube ipolitiki ifuna imali. Amaqembu amaningi asemathebeleland ane challenge leyo yokuthi
ilizwe lonke ke mamgudu xa sikhangela sibili ukonoko kumbe lithule nje
ukuthula. Ngithenga ukukhulumela kakhulu emaqenjini asemathebeleland. Abantu basemathebeleland abasenayo i-economic power, so abaningi noma benawo amaqembu abafinyeleli ama-platform aphezulu ukuthi beziveze because abanamali. Abasekho kuleya position yokuthi umkhono welizwe bayakwazi ukuthi nabo bewubambe befinyelele kuwo. Yiyo i-challenge ekhona kakhulukazi emaqenjini ezepolitiki awasemathebeleland. O-CCC kuningi babo basemandleni ngenxa yokuthi vele yibo ababusayo abantu basemashonaland. So most of them basemandleni banawo ama-sponsorship amaqembulane ngama-opposition parties, but amanye amaqembu ane-challenge le yokuthi awanamali yokuthi beziveze.
Lingaphuma njani kukhonokho?
Ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi sibambane singakhaleli ukutheni sihleli sifuna ama-sponsors ozoxhasa ipolitiki.
Unkosikazi Zanele Mgoni, umholi weMayibu yePeople's Party, wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umnumzana Efihlela Ncube okuhlanganiswa ye-Consumer Rights Association of Zimbabwe uthi akwethusi okwenziwa ngamabandla aphikisayo.
Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish, andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo, abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo, kambi ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende, kodwa la amabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshane umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakulephathi enkulu lencane elandelayo emabili amakhulu ngesikhathi seliberation struggle kwakule zanu lezaphu emabili amaqembu ngabo 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizanu lezaphu ungabali Rhodesian Front le yayila ama city ewabekelwe abelungu ngabo 1990s ubona izanu PF Unity Accord lezanu Ndonga izwe ze parliament kusuka ngo 2000 ubona iMDC isiya njalo ilokhi jinja amagama kuze kufike lapho ngo 2018 siMDC Alliance ngemva kwalokho ubona sokusiza iTRCC iyephikisana lezanu inkulu kula wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa ngeTRCC le Blue Movement
yenye kuzwa kakhulu babancube kodwa kuyahlala kunjalo yini
kubangwa yilona lelisiko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembu eliphikisana leqembu lesembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisa ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu beSouth Africa kupolitiki yethu asifani labantu beNorthern Europe asifani labantu beSouthern Europe abalalokho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi asePhalamende thina yethu siyithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthela ukuthi mabili amaphathi amakhulu amanye mancane kumbe veleka ikho enye esePhalamende yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement TRCC Blue Movement TRCC kumbe zano
Umnumzala efidlela Ncube okuhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe wexoxa lesithuthu 7 ekobulawayo. Siqhubekela phambili namhla ngengxoxo esiyenzelwe umnumzana Malaki Komo okubandla lezanu PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele weFreedom Alliance. Kukwe labo ngokucajanga ngabanye amalunga ebandla lezanu PF afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni Nkomo usungula lolu daba.
Izanu PF ekhuluma ngecandidate yabo ayisho ukuthi kona usesiba ngupresident lapha ikhuluma ngomuntu ongaba yicandidate yezanu PF engikutshoyo mina ukuthi kona okufanele bakhulume ngakho ngathi yi-interna yezanu PF leyo bona nxa bengafuna ukuthi abe ngupresident anti bona banamaphathi abo ngale ababuye ku-election ngale kuleqondo kuma-elections so isikhalazo leso esikancube ngesikhomba sobala ukuthi hhayi abana ama-supporters abana abantu abasekelayo obviously upresident lo bangamfaka uzawina i-PF yawina ikho lapha yakhona uncube
ye khona lapho uncube ukayazani lina uthi lapha-ke lesabo omnyama ongelampisi
ubaba unkomo yindoda engiyihlonipha kakhulu kodwa ngiyadana kakhulu nxa ngisizwa eyicula ingomana lyane ekamgabi uhlabela yona yokuthi kuthiwe umuntu ulabantu anti uyayibona ihambe isiyahlokozwa kokuyimihlangano khona lokho kungama-kangaroo meetings khona lokho kusenziwa into enjalo yinto thina siyibona kuyinto ezila kakhulu le ukuthi nxa ilizwe lile constitution etshe ngisukuthi ukubusa kuyachiyelwana akusiyonto oyibambibe ngeyakho uwedwa ngoba ilizwe leli lifile life ngendlela ezinjengazona lezi njalo akuchuki ukuthi umuntu iconstitution ayikuchuki ukuthi umuntu uphuma ngobe ngalama supporters kayikucho khona ithi umuntu le two terms is the office yikho kumele kwenzakale khona kungenziwa enye into loba ubaba unkomo engathatha inyoka ayibukeze ngama flowers ayigaxa ama flowers entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithweli poison
kwalapho nkomo nxa ungalanzelela ibandla lezanu PF lisanda kunqoka kuma-by elections so abantu bahle bathi kukhona ukutshaya amanzi amnyama yindaba kuxotshiswa abantu be-CCC izanu inqobe badinga ukuthi babe labantu abaningi ephalamende asikho khona koko
ama-elections sangena kuwo thina sangena ngoba abantu sebexotshiwe kumabandla abo njalo i-constitution yathi ukuthi uma umuntu akaxotshwe ebandleni akulo khona ngale iparty ngathi iparliament ufanele umemezele kube lokhetho izanu PF engasoze ime eceleni yekele ukungena kulolo khetho sangena sanqoba so thina ukuthi singena ngaphi ambone ngoba labana baxotshene bebodwa thina lathi ngaba sizanu PF okumemezele i-election asiwe zanu PF kumemezele izegiwe umemezele ukhetho ngemva kokuba neparliament sifakile ukuthi sicela kube lokhetho endaneni nje kusala abameli sangena sanqoba so sesizakuthini thina sesizakele ukuvune fanse kuvune
Ncube khonapho-ke
ye baba unkomo ngicela ukubuza umbuzo loba impendulo yakho ingalandaba ukuthi so uMnangagwa uzaze aphume nini esikhundleni kutho ukuthi njengoba usithweni uyathandwa kutho ukuthi kumele
bahlele esikhundleni kodwa indlela yokubusa itshengisa ukuthi umuntu kumele aphume esikhundleni kungene abanye into le baba unkomo oyikhulumayo kayisebenzi ngiyazi ukuthi njengoba ukukhuluma la uyabukhuluma nje ukuthi hayi angithi isopho isibekiwe la uzakhotha khotha eceleni khonapha kodwa into elizayichiyela ilizwe uyabona ukuthi umnangagwa ngumuntu okucina ukuthi avumele abantu bekhuluma inkulumo efana lale inkulumo eyayimhluphi hanje senziwa ngumgabe bebelo grace namhlanje sebesenza labo into efana lokhu kutshengisa konke sisazi ukuthi akulaza new dispensation la kuza nje into efanayo lufudu lokho nje luthele yona lana makwakwara la alo kalutshintshanga lungaze lubuye seluzenza ini kodwa siyakubona ukuthi lufudu olukhona futhi ngiyabonga ukuthi kugcwaliseke khonoko ngoba into eyenzakalayo igcwalisa khonoko so kumele kuze kube labanye asebemkhipha ngenkani njengesikhathi sikamgadi kambe uzakhitshwa ngenkani kuze kube lizakhiphana ngenkani kuze kube kangaki
ncube uyazi ukuthi ngihlekani ngihlekauthi ube wathawa luvalo endlwane esinguna sisodwa singangapha seseyizana upf usuqhatha ngohlaba umkhosi singakafiko nangale lapha ibe yimbono uma uzaphuma kuzaphuma sokuphambili kanti ukhaliswa yincubu le yinkulumo zezanu pf esitshoyo ukuthi hayi lapha sibona ukuthi umongameli wethu usikhokhela mnandi okungahlupha yikuphi ukuthi nxa i-constitution ingasivumela abuyele iproblem iba
ngapho
Ozohluphela ncube kuyini? Wawethuka wesabani?
Kiba kolapho kiyo, kiba kolapho.
Mina baba unkomo okungethusayo ukuthi ngingumuntu ohlonipha iconstitution isisekelo sombuso ibandla lami liyasekela kakhulu isisekelo sombuso njalo lihamba ngendlela yokuthi umbuso uyachiyelwana kusiyomfalayo ilizwe leZimbabwe lile constitution siyayihlonipha kakhulu iconstitution yalo sifisa ukuthi kube izanu belobumnangagwa labo lawe liyavuma ukuthi lani ke silidonse like lisilandele ekwenzeni into ngendlela efanele lingasithwalisela abantwana lixhwalisa ilizwe babunkomo ngento eliyenzayo into ezilayo kakhulu yebo
ngicela ukubuza ncube khonapho ngicela ukubuza i-constitution layo okhuluma ngayo ayitsho yini i-2/3 majority ukuthi le mvumo eyokuthi nxa ibefuna upresident aqhubeke bamngezelela i-constitution ayikutsho yini khonoko
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo oyebandla lezanu PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unophala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance Singangeni kusigaba esilandelayo sike sizwe ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane lele Ukraine lidinga izikhali zokulwisana le-Russia kulandela ukuxozela okusedalele House of Representatives kule Melika lelokhu elisala ukunika ilizwe leli imali yokuthenga izikhali zelihlasela ngamandla ele-Russia kwele-Ukraine wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump unqobe inkosikazi Nikki Haley izolo kukhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina. Sonke isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa lomnumzana Bulungisi Jabalala. Umshenguke lapha-ke ngoyokhokhela ibutho likabulelani Lobhengula, wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Sikwamukela kuhlelo baba.
Cha, usethule Thokosiphepha, ongumsekela didiyelwa amabutho wonke akomthwakazi ngaphasi kwenkosi yakithi ubulelani Lobhengula kamzilikazi. Udobhadobha njengomlomo wenkukhu edobhe umthwakazi ebakulande ngayo. Njengoba usuthilwe lana, hhayi sibhizi kakhulu, silungisele imicimbi eminingi. Izolo besisehibro, siklina ihibro, sihamba lo kosi bakithi lezinhlangano zonke zamasiko lezinhlangano zomphakathi ezikhona lapha besithi abantu sikhombisa ukuhlanzeka kwabantu ukuthi lo basemazweni nabo kodwa ukhona okuhle singakwenza silibutho lenkosi kunye lezakhamisi zonke ezakulela ilizwe lakithi. So okukhona manje sibhizi ngakho silungiselela umcimbi omkhulu owenziwe okubonga kwabantu indlu dakamela lapha enkaya sebabambe. So yikho esibhizi ngakho singamabutho.
Ye akusitele ukuthi inalivele ngale senza elikwenzayo umsebenzi wenu ngwani?
Umsebenzi wethu ngokuthi sivuselele isiko lakithi sikhombise abantu ukuthi lokho bakwenza kudala kungasiphilisa namanje singaphila ngaphansi kwakho. Inhlonipho siyibise sivuselele konke okwakithi osokwachithekayo.
Ye kwenzakala khonokho kumbe chitha isigadi lapho.
Siyazama isiningi iminyaka isizwe sakithi badili kubukhosi bakithi. Uma uthi uyakhumbula manje sesilanda 152 years ukhosi bachitheka, kunzima ukuvuselela into esile minyaka engakho ngoba okuningi lingakwenza kubi okunye likwenze right. Kodwa-ke siyazama qhawela kithi.
Ye khuluma lo Zulu ujoke ofisa ukuthi bakwenza abantu.
So abantu abaphume ngendawo ma kumenyezela ukuthi kulezinto ezenziwayo abantu abasondeli sizama ukuvuselela nje ubukhosi bakithi.
Yes, wangakhulu-ke lo ngumnumzana Mlungisi Jabalala okukhela ibutho likabulelani loBhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe
sikamthwakazi
wamanje soku isikhathi sokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngevikele edlulele sikhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 lela 24. Sakhuluma abafundi behamba loJesu. Bese sikepeni elwandle kwavuka isiphepho uJesu kuthiwa wayelele mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24 Nkosi safa. Ilizwe ngelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezishiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi eleZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akulamsebenzi, akulamali, amanzi ahlupha emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifiyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi kuswela amanzi lamadlelo, amasela abuye abhahe lawo. Asithathele khonoko okuncane, imisebenzi yavalwa ngobana izinto kazimanga kuhle kuleli lizwe. Ubusela, ugqekezwa kwezindawo, ukubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela iindleko zesikolo, kuthi labo ababhadelelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakali. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima. Ngathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisayo. Lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakaNkulunkulu ebunzimeni ungathi vele kabakho. Abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude le, abanye bephuke ngitsho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kukuphi na. Abantu bacina bengathembani, abantu becina besiba lobunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbuzo selwandle ovunguzwa isiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabe ngubani nalo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizagcwila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani, ngusobhuku, ngumlisa, ngukansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webhizinisi, lizagcwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu. Ngoba ukhala emntwini wenyama kwesinye isikhathi kawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngapha. Ngubani ungasiza lesi sizwe eziphephweni emoyeni le ekhona? Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi safa. Sifiso sami ukubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufele abantu bakho. Thulisa isiphepho zakulelizwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa sonke isikhathi sezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware e-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Victory Access le-EduPlay. Victory Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abase-diaspora abafuna ukubhala izinseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leyi, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungaze uqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakampani angaphandle kwelizwe, bese kusichiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho now usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi uma beqeda isikolo babe lokho ebengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa, and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kulo themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa, amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sekeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalalileyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fictory Access App le sithi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseke o-level in 1 year, itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fictory Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-EduPlay.africa. Sizokuthemba ukuthi ngo-March i-EduPlay siyabe siyabe sitholakala futhi ku-Google Play Store.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kanuwe.
Sawa kakhulu Dabo Kancube, ungadilona kusasa. Wezemidlalo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe uzothulela ingxoxo ayenze lowaye ngumdlali wokweqa uJuma Phiri ubephethe imbali yokuba nguye umuntu oweqa wafika ebangeni eliphezulu kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya umnyaka ka-2022.
UJuma Phiri ube ingqwele yabadlali bomdlalo wokweqa ngomnyaka ka-1999 ngesikhathi yokuqambulewa nge-Athletics Club, lapho ayeqe khona ibanga eliyi-2.16 meters. Njalo uthi lokhu kwenze ngemva kokulungiselela kanzima okwenyanga eziyisithupha lomqeqeshi wakhe uPaul Chapita.
Paul Chapita uthe kuyileyo training plan it was eyi-6 months. Wayele diet okwamele ngidle no red meat, no fatty foods, no fizzy drink, and ngivuke ekuseni ngo-5 ngenze i-5 kilometer jogging. Then lunch time I'll go again 5 kilometers. Ntambama ngo-4 I'll go join the rest of the team training. Ngo-10 PM I'll go to the gym. I did that for 6 months. Every Saturday wayewezontathande stadium afike afake esaturnight maybe ayifake ku-2 meters, athi ngifuna i-2 meters leyo ijampe ka-20 nami. So we did that up until the competition came.
Umncintiswano kwakunguwe wange championships. Njalo uPhiri uthi phambilini kwawo kwasekule minyaka elitshumi uRalph Dube eqe ibanga eliyi-2.10 meters. Njalo umqeqeshi wakhe uChapita wayefunge wagomela wathi bazayibhala kutsha imbali yomdlalo wokweqa kwele Zimbabwe.
Kanti ayijampi, you know, liyabuza ukuthi lifuna ukuqalisela kwathi hayi. Majority of the guys bathi bafuna ukuqalisela ku-16. It was way, way too low for me. Wonke they were out by 185 nami ngingaqali ukujampa. So mina, my first attempt was at 195. I jumped it. 2 meters, I jumped it. The national record then was 210. Then after jumping 2 meters, I opted with the VFI with 215. 215, I cleared it with the third attempt and I refused to proceed.
Ngemva kweviki kwaba lomunye njalo umncintiswano waqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium, lapho uPhiri ayeqe khona 2.16 meters. Ngokuswelakala kwenhlanhla uPhiri usuke walimala ngesikhathi elungiselela ukuphatheka komncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwa elizweni le-South Africa ngo-1999.
I sustained an injury, tendon yami ruptured when I was was in South Africa when I was preparing for the All Africa Games, but I recuperated after an operation and came back strongly.
Ngo-2019, uMike Rikwenda, oweqembu le-University of Zimbabwe, laye wenelise ukweqa 2.16 meters, ukuthi ukuda kwashe Chadenga, oselizweni laseMelika, nguye oze weqa ibanga eledlula lapho ngo-2022, lapho eqe khona 2.22 meters. Uphiri uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1973, njalo ufunde ezikolo ezibalisa igampu, iHenry Law kanye leHamilton High. Ngemva kokuma ukudlala, uPhiri usebenze eWange ngomqeqeshi, waphinda njalo wasebenzela inhlanganiso ezibalisa eSport and Recreation Commission, iShangani kanye leMwana Africa engumlawuli wezemidlalo. Ngemva kwalokhu usebenzele amaqembu omdlalo wenguqu abalisa eleChicken Inn kanye leTalent Vision, kanti kulezi nsuku usebenzela eleArenal, lona elingene lonyaka kusigaba seCasalaka Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Bekulo mcimbi weNational Arts Merit Awards ngoBulawayo izolo, lapho umculi othakazelelwa ngabanye eZimbabwe uNkidi athole icoco sePeople's Choice Awards. UJapraiser uthole isicoco seOutstanding Album of the Year. Sugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.